endabeni zethu lamhlanje.
In 2013, there were 2,130 companies which closed.
Somlomo wedalela eParliamente ngomnyaka ka 2013 waba lamakampani ayi 2130 avalayo. Lokhu kwenza ukuthi izisebenzi ezingu 19,191 zilahlekelwe umsebenzi.
Umphathi ntambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa lamhla wethule uhlelo lokusetshenziswa kwemali kahulumende olwe budget yomnyaka ozayo.
Ukukhala nje ubotshelwa izwe ngoba siyazi ukuthi wena iZANU-PF indaba ingaphakathi ukubo. Indaba leyo ukuthi sikhalo befuna ukubulala upresident kanjalo nje namanga nje lawo izinto nje abazivumbela zona.
Kubotshwa owayemela iSt Mary's edalela ePhalamende umnumzana Job Sikhala webandla le-MDCT lamhla emngceleni we-Bidebridge. Lanxa kungakaziwa ukuthi wetheswa cala bani, ucatshangelwa ukuthi ubotshelwe icala lokuthi ubefuna ukubulala uMongameli Mugabe.
Ngesikhathi ele-South Africa limanyana lamanye amazwe emkhankasweni wensuku ezilitshumi lasithupha okulwisana lokuhlukuluzwa kwabesifazana labantwana, abanye abesifazana kwele South Africa abavela eZimbabwe bathi bathwele nzima ngokuhlukuluzwa ezindlini.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo.
Umphathi ntambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa lamhlanje wethule uhlelo lwendleko kahulumende olwe budget yomnyaka ozayo ebiza amabhiliyoni edlula kancane amane i 4.1 billion. Kubika intathelizindaba yethu uMavis Gama.
Esethula ibudget yomnyaka ozayo edalela eParliamente lamhla, umnumzana Patrick Chinamasa uthe uhlelo lokubuthaniswa kwemali kahulumende kanye lendleko yakhe lwalonyaka lungehlukananga kangako lolwanyakenye. Uthi lolu hlelo kumele kube ngoluqakathekisa ukuthuthukisa umnotho, ukutholiswa kwabantu imisebenzi, ukuthuthukiswa kwamabhizimusi kanye lokuba luchasiswe ngokugcweleyo uhlelo lokunikezwa kwezizalwane zeZimbabwe amandla kwezomnotho olwe-indigenization. UChinamasa utshele idala lePhalamende ukuba inkulungwane phose ezinhlanu zamankampani 4610 evaliwe kusukela ngomnyaka 2011 kuze kube khathesi. Ngakho ethi sikhona isidingo sokuba kudingwe indlela zokukwenqabela lokho.
In 2013, there were 2,130 companies which closed.
Somlomo wedala lePhalamende ngomnyaka ka 2013 waba lamakampani ayi 2,130 avalayo. Lokhu kwenza ukuthi izisebenzi ezingu 19,191 zilahlekelwe umsebenzi. Ngomnyaka ka 2012 somlomo wedala lePhalamende, amankampani ayi 1,468 avalwa. Wathi ke abantu abayi 20,825 balahlekelwa imisebenzi. Ngomnyaka ka 2013 kula mankampani ayi 878 avalwayo, abantu abayi 14,499 balahlekelwa imisebenzi. Kuthi ke ngomnyaka ka 2014 kula makampani ayi 134 avalwayo, kwaba labantu abayi 928 abalahlekelwa umsebenzi. Nxa sesikhangela konke lokhu kusukela ngomnyaka ka 2011 kuze kuyefika umnyaka ka 2014, kula makampani ayi 4610 avalwayo, kwathi ke izisebenzi ezedlula 55,000 zalahlekelwa umsebenzi.
Wengeze ethi sikhona isidingo sokuba zivuselelwe ingxoxo zokukhulumisana lenhlanganiso ezikweledisa amazwe athuthukileyo ezifana le-International Monetary Fund kanye le-World Bank.
It is therefore imperative that we walk the talk on re-engagement.
Somlomo wedala lePhalamende kumele sikhulume sisenza. Kufanele sibili ukuthi sincedisane labo somabhizimisi beZimbabwe kanye labo somabhizimisi abavela kwamanye amazwe ukwenzela ukuthi sithuthukise umnotho welizwe. Kusanjalo ke kumele sidinge uncedo emazweni kunhlanganiso ezijeneyo ukuze lazo zisincede kakhulu. Uncedo lolu ke somlomo wedala lePhalamende luzanceda kakhulu ukuthi kuthuthukiswe inotho yelizwe. Njalo siyabona ukuthi singathola esikufunayo silakho ukuthi siqhube ngemfanelo uhlelo lwezim asset.
Wathi izakwehliswa imali yomthelo yamalayisensi kulabo abaphatheke emisebenzini yokulolonga amadayimani ukuze athengiswe kwamanye amazwe esekusimo sokuba eselungisiwe, ngoba kuzaphathisa ukuthini yande imisebenzi kulamankampani. Uveze njalo ukuba labo bahola amakhulu amathathu amadola kusiya phansi ngenyanga kabayikuhlawula umthelo owe-income tax kusukela ngenyanga kazibandlela ngomnyaka ozayo. Umnumzana Morris Ngwenya, ingcwethi ecubungula ezombusazwe elilunga leZANU-PF, ubavele egcizelele ukuthi akaboni kusiba lula ukuthi uChinamasa engezelele umthelo we-income tax kuzisebenzi ezivele zithwele nzima.
Angiboni lokho kuyinto elula kuye ngenxa yokuthi singakhala elizweni kakhulu. Kathesi ngalesi sikhathi sithole ukuthi uhulumende imali eningi uyithatha kakhulu kuzisebenzi.
Uphinde waqonqosela uChinamasa phezu kokuphathiswa kwabesifazane ukuba banelise labo ukuthola izimali zesikwelede zokuqhuba imisebenzi yabo ngokusungula ibhanga labesifazane i-Women's Bank athi kumele libe selikhona ngomnyaka ozayo. Wengeza ethi sekule nguquko emsebenzini wokulima elizweni okhangelelwe ukuqansa ngesilinganiso sokwedlula okuthathu ekhulwini 3.4% ngomnyaka ozayo ka-2015. Uhlelo lokuqhuba inhlelo zentuthuko zezigaba lwe-constituency